Soku izika disenda baku VOA Njebele.
Linga livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlazi ku 18 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le-CCC abalisa umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole baphathwe kaluklubhu ejele le-Chikurubi lapho abancitshwa khona ukudla begcinwe uhlangothi lwezigebengu ezadala amacala asabekayo.
Kolokiana okwakusenziwa ngababusi abamhlophi ngesikhathi se-colonialism, ababusi abamnyama sebezenza bekwenze futhi baphinde bashintshe amalawu.
Osanda kethwa ukuba ngumongameli weKenya umnumzana William Ruto lonqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ophikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba bebethe gwaqa emhlanganweni ehlukeneyo neziphathamandla zamabandla abo ezikhethiweyo belungiselela ukuthi ziqalise umsebenzi.
Ngokubona kwami lanxa kulokuphikisana ngempumela yokhetho akukaveli kakhulu ukuthi singathi into zinye manzonzo.
Inhlanganiso ebona ngokungena lokuphuma kwabantu emazweni womhlaba i-IOM ithi inani labantu abaphuma eZimbabwe liqonge ngesilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 15% ngenyanga.
Imagine working so hard, you take the gross profit here 20%, we tatele, we nige I local currency.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amalunga ebandla le-CCC abalisa umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole babikwa bethwaliswe amagabha avuzayo ejele le-Chikurubi bencitshwa ukudla njalo bevalelwe kuhlangothi lwezigebengu ezadala amacala asabekayo. Ababili laba abangamalunga edale lephalamende babikwa bencitshwa njalo ukudla. Baya ke baliswe njalo ukubona izihlobo eziyabe zibethekelele. Lokhu kuvezwe ngamagqwetha abo awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kuncwadi abayibhalele iziphathamandla zamajele izolo. USikhala loSithole babotshwe kunyanga ezimbili ezedluleyo ndawonye lamalunga ebandla labo alitshumi lantathu besethezwa icala lokuphehla udlakela enyathime lapho okwakulokufuthelana okukhulu kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Kolokiana okwakusenziwa ngababusi abamhlophi ngesikhathi se-colonialism, ababusi abamnyama sebezenza bekwenze futhi baphinde bashintshe amalawu, yiyo le ndaba ebelithinta kuyo ukuthi ukuhlukumezana ukuzwisana ubuhlungu bekungakhezelana okwakusenziwa umbuso wabangcindezeli sokusenziwa yilaba abathi bona baletha inkululeko osokwenza ukuthi abantu bathi ikuphi leyo nkululeko okukayalethwa, uphi leyo zibuse okuthiwawenza. Izinto ezifana nalezo zisibonisayo ukuthi hhayi inkululeko ayikangeza ngemva kokuba abamhlophe sebebuyele emuva kwathatha abantu abamnyama. Lokho sihlukumezekile, lokho sisebuhlungwini, lokho sisendlaleni, njalo lokho sisebunzileni.
Abe ZANU-PF lo hulumende bathi ukubotshwa kuka Sikhala loSithole labanye abe CCC labana ababotshelwa enyathime besetheswa icala lokuphehla udlakela bathi akulani lezombusazwe lapha isandla somthetho nje esenza umsebenzi waso. Kodwa abe-CCC labalwela amalungelo bathi lokhu yikuhlukuluzwa nje kwebandla eliphikisayo njengoba sokuyiwa kukhetho. Wena ulubona njani udaba lo?
Ukubotshwa kwabeqembu eliphikisayo bebotshelwa isenzo kumbe ukucatshangelwa okuhambelana nopolitiki kungeke kukhitshwe kupolitiki. Kuthiwe umthetho umi wodwa wenza umsebenzi wawo, akulapolitiki ngoba laba abantu ngamapolitiki njalo ukuphila sabayaziwa behlokoma bebuza imibuzo ethile bedikisha lekwenza ukuphile. Akekho umuntu ongathi noma ekhumbula ukuthi thina abantwana abancane athi thina kigabu lapolitiki kule ndaba. Ipolitiki yiyo yodwa le phakathi kwale ndaba.
Ukulo munye owebandla lezano PF owaphuma etshotshozela ukuthi babuchamisa abulawe okuyinto eyasolwa kakhulu ngabantu abaningi sabona amapolisa esesithi hayi asecubungula kanti le commission yamalungelo layo yaphuma isithi isicubungula. Kodwa sokulepho seinyanga bekukhulumile lokho kepha kulalutho solwenzakele kungaba kungelacala yini ladalwayo lapho
icala ladalwa kodwa ke njengoba lidalwe ngokaphakathi ngokuba njene libusayo siyabona ukuthi akulalutho lokuzenzeka nxa usuqathanisa ke indaba lale yabo babukhala lo babusithole usuzabona ukuthi umthetho weZimbabwe kulabanye abaphatha ngesandla sokudla kulabanye abaphatha ngesandla sokunxusa ufakazi ke lowo obonisayo ukuthi hayi abeZimbabwe abalingani phambi komthetho bakhona abaphambili bakhona abasemuva.
Bona abe-TCCC kukhona yini ongabaxwayisa njengoba sibhekane lokhetho ikakhulu kundaba zokubotshwa lapha lokuqhuba inhlelo zabo.
Okumele bazitshele khona babekwazi ukuthi inkululeko le abayilungiselayo babasoze bayithole isemganini bayiphiwe njengesipho kumele bayilwele. Njengoba nje kade ngifisha ukuthi hayi okwasizivelelayo ukuthi kwaphuma umbuso wabanyondezela abamhlophe kwangena umbuso wabanyondezela abamnyama. Ngakho laba abaphikisayo kabeZimbabwe yabe-CCC abanye kumele babuyele emoyeni lwana wakudala owempi yenkululeko ngoba yimpi yenkululeko engakabuzi.
Alo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe ubeqoqa ecingweni le Studio 7 leso Johannesburg kwele South Africa. Osanda kethwa ukuba ngumongameli wele Kenya umnumzana William Ruto lonqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ophikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba bebethe gwaqa emhlanganweni ehlukeneyo leziphathamandla zamabandla abo ezikhethiweyo belungiselela ukuthi ziqalise umsebenzi. Iziphathamandla lezi zibalisa amalunga edalela ephalamende osenetha labo sibalukhulu bezigaba. Umnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe esihlala eNairobi kulelo lizwe uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ngokuziphatha kwabantu eKenya kulandela lolu khetho kanye lokungenzakala ngempumela yalo.
Kukhanya ngani endaweni eziningi impilo iyaqhubekela phambili. Of course ikakhulu endaweni esibiza sithi iRift lase Central Kenya or Mountain lapho Deputy President elect comes from bekulama celebrations sivilazwayo kodwa endaweni eziningi hayi ukukhanya abantu sebebuyela ezimpilweni zabo lasemsebenzini. Ngakho ke ngokubona kwami lanxa kulokuphikisana ngempumela yokhetho akukaveli kakhulu ukuthi singathi into zimi manzonzo. Kukhanya ngani hayi into ziyaqhubeka izikolo ziyavula leningi labantu bazazibuyelela emsebenzini. UMr Ruto le Kenya Kwanza babe lomhlangano obugoqela amalunga ephalamende abo senator labo sibalukhulu bama county. Ngokubona kwami uMr Ruto yenza into eqondileyo ngoba umenyezelo ukuthi nguyonqobile ekhethweni sokule government gazette echoloko so yena akakho e-court and iAzimio ayikafaki i-petition e-court so mbona ngani kufanele vele ukuthi aqhubeke elungiselele ukuthi mhla ka 30 bazabe bemgcoba uba ngu-president ngoba yena okusemthethweni ungupresident elect until i-court ize icho ulutho oluhlukileyo kulalokho. Kodwa also silandzelele lokuthi le azimiyo la iyaqhubeka. Namhlanje bengizwa kuthiwa bebelomhlangano lapha ade bevumelana ukuthi bazakhetha abantu ukuthi ancintise ukuba ngu-speaker we-parliament. Labo-ke kwendawo ze-parliament, i-senate, lama-governors abo. Okwenkantolo kukhanya ngani yinto abantu ababona ukuthi izavela izakwenziwa kodwa ingeke imise ukuthi into siqhubekele phambili.
Lanxa ukuthi umnumzana Ruto uwinile njalo sokugazethiwe ngokusemthethweni, kuyabonakala yini ukuthi kungenzakala ukuthi nxa umthethwandaba usithi anqobanga kungagcina kubuyiselwa emuva? Kukhanya kulethemba yini kubasekeli bakamnumzana Odinga balobufakazi obuqinileyo?
Yeah, it's interesting ngoba ngibukela amagqwetha amabili ekhuluma ngayona leyo indaba. Ngokuzwisisa kwami i-process izaba kanje. Kuzafakwa i-petition kumthethwandaba omkhulu i-Supreme Court. Then abanye bazaphiwa 3 days ukuthi baphendule leyo petition. Then ama-justices abe sesiyahlala phansi, ngibona ngani for 2 weeks, bebe sebephenduka le decision yabo. I-decision yabo ngokwazi kwami ingaba yikuthi bengavumelani le petition eyabe ifakwe yilaba abancintisayo ukuthi i-result kayiqondanga. Nxa bedecide ukuthi bavumelana layo, mbona ngani banganalifya i-result kumbe bathathe i-result bayibeke eceleni. Nxa kusenziwa njalo kuyabe kumela ukhetho luphindwe, I think ngo-November. Abanye nxa bexoxa bathi mhlawumbe ngoba ungananzelela amanani between the two candidates, omunye uwine ngenani elincane kakhulu in an election ele 14 million people. So kungenzeka ukuthi amanani abalwe kakutsha and mhlawumbe kugcina kusiwa le runoff. So ngokubona kwami yiwo ama scenarios amathathu engibona ngane ngenziwa. Number one, i-Supreme Court ingathi hayi akula lutho, qhubeka wena Ruto. Ingavumelana lo Odinga, kodwa nxa ivumelana lo Odinga ngibona ngani ungaba lama outcome amabili, either i-recount kumbe to set aside the result ukhetho luqale kabutsho lukamongameli. Likhumbule phela ukuthi kulama county angu 2 iKhakhamega leMombasa awungazange kwavotela ugovernor, so lolo khetho kufanele still lwenziwe. And then kulama constituents amanye futhi lapho ama member of parliament elections angenziwanga because IEBC ayiphambanise ama electoral materials.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo esizalwane seZimbabwe esihlala eNairobi kwele Kenya obexoxa ecingweni le Studio 7 eseNairobi. Inhlanganiso ebona ngokungena lokuphuma kwabantu emazweni womhlaba e-International Organization for Migration ithi inani labantu abaphuma eZimbabwe liqonge ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini 15% ngenyanga kanhlangula ngesikhathi amazwe amaningi eyekethisa iziqondiso zokumelana le-COVID-19. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
I-IOM ithi ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 yikho sekudale ukuthi abeZimbabwe baqale ukungena emazweni angumakhelwane. Ugwalo oluthitshwe yi-ofisi ye-IOM Zimbabwe olwe-Law Monitoring Report olwenyanga kanhlangula lukhomba ukuthi kulabantu abaphezu kwenkulungwane ezingama-50 i-51,302 abaphuma elizweni. Lokhu kukhomba ukuthi inani leli likhuphuke ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini 15% uma kuqathaniswa lenyanga kankwenkwezi. I-IOM ithola lezi nombolo ezindaweni zokungena lo kuphuma elizweni esigoqela iBeitbridge, Plumtree, Chirundu, Victoria Falls kanye nezinye ezifika amachumi amane lanhlanu i-45. Amazwe akhelane leZimbabwe afana leSouth Africa kanye leBotswana asevumela abantu abahlatshwa ngokugcwele ijekiseni COVID-19 ukuthi bangene kungela zidingo eziningi-ningi. Njalo amazwe la athi abantu sebengahamba-hamba emphakathini bengafakanga ilembu lokuvala amakhala lomlomo i-mask. Unkosikazi Debra Mkhasa oyinhlanganiso ye-Blue Vendors and Traders Association uthi kwekethisa kwesiqondiso so the COVID-19 sokuphathise amalunga abo.
Amanye amabhoda like Botswana ibisithi khona kusetshenziswe ama-COVID certificate nxa wahlatshwa konke le booster yangkhona. So ngithi all kathesi hhayi besingabezwa emkhuhlane besingakaboni kumalunga ethu, bayachapha bayahamba bephenduke besingakaboni lutho. So ngithi vele sobona kuyinto nje enormal.
UNkosikazi Mkhasa uthi kodwa aselukubona ukuthi amalunga abo aseqala ukuchapha imncele noma nje abanye sebethenga esitolo sezivulwa ezokuwoda koBulawayo.
Amalunga ethu ngingathi 50-50, akhona achaphayo akhona angachaphiyo. Kulezi nsuku sesilama China shops, so abaningi sebewoda kuma China shops lawa avuliweyo koBulawayo endalokho evulwa. So bantutshwane nje abachaphayo izinto ezingathi zinkulu, but for clothing issues ini sokutholakala lapha.
Owezimbabwe phila ngokuthengisa impahla kule Botswana, Mzana Rodwell Moyo uthi noma nje sokwethiswe isiqondiso se-COVID-19 kukhona ukusabambe iningi ukuthi lichaphe umncele.
Thina ama-exporters ilokho kunzima ukuthi si-export because of ama-restrictions. Akusela ama-incentives lana esasiwaphiwa, like nxa we-exporter sasinikwa i-3%. Ama-3% lana ayesincedisa kakhulu kuma-expenses of traveling, expenses of exporting, all combined. But kathesi akukho lokho, instead igovernment ithatha 20% yemali lana then bekukhompyuthele bekuningi local currency which is less attractive, and most of the time i 20% lana kabe kuyiyo i-gross profit yakho. Imagine working so hard uyethole i-gross profit ye 20% uyithathele unike i-local currency.
IOM ithi esinye isizathu esibangela ukuqansa kwenani labantu asebechapha imncele ikakhulubela ubhekise kule-South Africa ukuthi amanzi kumfula uLimpopo asentshile okwenza abanye abangena ngurhu benelise ukuchapha. Abadlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini balubhekisa e-South Africa, kukanti iningi labantu abangena elizweni kade besiya emhlubulweni we-Matabeleland. Abantu abangaba isilinganiso sokwedlula amachumi amathathu ekhulwini, i-32% baphume elizweni ukuyakwenza ibhizinisi, kukanti iningi labaphumileyo i-59% kade bengabesilisa. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisakron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi amalunga edale lephalamende avela phandle kwesigodlo seHarare ayaxotshwa emahoteleni ngoba uhulumende engabhadali. Lokhu kwethulwe edale leli ngumnumzana David Jegeshe omela iMakoni engwebandla le-MDC Alliance kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhulumisane losowabo weleZambia umnumzana Hakainde Hichilema eceleni komhlangano we-SADC owenzelwa kwele-DRC ngodaba lokubambisana kuhlelo lokwakha isitishi sokugaya amandla kagetsi esebatoka Gorge Hydroelectricity Power eVictoria Falls. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Libuka njani bakithi ku Studio 7 abasakazi labalaleli, ngithanda ukuthi ngikhulume ngalo umprofit ka Mnangagwa lokuthi yena uMnangagwa uza wina next year. Hayi abaprofiti bamanga bavele bakhona. Umprofiti lo uzama ukuthi abantu bahlebekele ukuyavota njengalokhu kwakhulunywa ngomunye, bayekele ukuyavota bahle basole bathi siyakwenzani siyavotelani njengoba vele ezawina, abantu bahle basidlalele izindlini. That is a strategy ezanuphiwe laba profit bathi laba bamanga. Ya ama elections ama by elections akhona la esiwazwayo akuthwaza kwenziwa ebulilima emawadini amathathu. Bengicela ke bakintu bakithi engibathembileyo bantu besikhalange lani bantu besindebeleni lonke nje abantu engathi ngabantu abasekulilima, like lizame ukuthi nxa lisiyavota leke likuvotelisa luphilo liyabona ukuthi ihlili kanjani. Khathesi liyakhala libambe lithwele imikhono likhalishwa indaba yezimsethu ukuthi sichaja examination fee ibese ku US dollar. I US dollar elingayaziyo elingayiholiyo kodwa isiyame khona. So nxa libavotela lifanana labantu nje abazithengisela abantu ababo bebayenza besiba ngumnikelo wezano PF ukuthabisa ama leaders ezano PF. Bona bebhizi belokho bebhizi belisenga. Iyafanana nje labantu engathi mina baya contributor ekubulaleni abantwana. Abantu abethu kabala future. Let me tell you ngezano PF yenu lale elite elivotelayo anytime ngaba la elections. Li abantu abethu laba esiba kulala kangaka lezi ngokuvotela izano PF. Baza ihluleka kuye esikolo, baze ihluleka ukufunda, bese behlala nje emakhaya babe izinto ezihleziyo. Okhulumayo uMagujo ePlumtree.
Salibonani, salibonani ngo Studio 7. Sithe kuhle bakithi kudaluke sinqonqoza singatholi ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sivunyelwe lathi sivunyelwe ukuthi asifike nini ekhaya. Yebo kambe ngamafitshane nje ngike ngithi khona ngapho kontukambili inkomo labo sithandekile. Hayi siyayizwa imisebenzi yenu eliyenzayo sibili ukuthi lisihlangulele ekwenzakalayo kwelakithi ngapha lezimbabwe ngashonaland ngoba thina singapha kwelikamthwakazi emathebeleland. Ye siyacela zihlobo zethu ukuthi lisincengele mpela kulabo abakithi abangapha emathebeleland komthwakazi ukuthi ngo-2023 awubakithi ababuye ekhaya komthwakazi bechiyane lempumalanga emashonaland Zimbabwe. Abantu bakithi siyabancenga kakhulu isikhathiso lesi uNkulunkulu asinike sona ngo-2023 ukuthi sonke abakomthwakazi sizizweni lathi sizithola ukuthi sizikhulule simele ilizwe lethu ubukhokheli bube khona endaweni yethu komthwakazi ukuze abantwabethu labo bekwazi ukuthi bekwazi ukusebenza labo bezisebenzele endaweni zabo. Asikhulenini bantu bemathebeleland. Ngiyabonga kontu kamili labo gifts tube khona ngapho uNkulunkulu alenzele kuhle bafowethu. Siyabonga
ake ngibonge masakazi bethu labalaleli bonke nje mbonge umusa wenu lokusilethela indaba ezinhle kakhulu. Ake ngichizelele ebantwini abatsha laba kulabantwana abancane laba kakhulu abaphungulahleka nje besele ukuthi baqondiswa mbani. Xa uthi abaqondisa uzwe emsakazweni befuka uphendula ukuthi abona abondebele babo laba yiye abathanda amashona. Angithandi ishona vele angiso shona mina ngindebele nje oniyezwa kuthiwa ngundebele. Vele awukwazi ulithiwe le ndebele ekuthiwa le shona ukuthi ngila kundebele awukwazi ulithiwe. Ungalizwa linjalo lile mistake ngumzukulu wakhona kuphela owayengowesishoneni wasezolwa kundebele. Ngicela ukuliqondisa abantwana lina elilahlekayo khona ngapho kakhulu ningani lisemazweni kubogoli lapho eliyini elilahlekayo. La yengwa ngabantu laba abazithi bayi-MRP. Abantu abakuthiwa yi-MRP kahle ndincedise mina likuyokwazi khona kuwinto. Libandla mebhe lingekho vele futhi khonapha eZimbabwe kona kalikho. Owake wezwa ukuthi i-MRP ile rally. Okwezwa ukuthi i-MRP ibikhampeni eZimbabwe ibikhampena layo idinga abasekeli. Ngubani okwaziyo kwesokwakubona yayibabuthanise ngapha abantu. Lingambayela amaralayo esiwaziyo kakhulu ngoba anti-verified campaign emathebelelendi ngoba ngiyamandebela. Mina ngisemgozeni amendlovu lapho eduze.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakhonapha kwele Melika. Unkosikazi Elizabeth Taylor Elizabeth Cheney onqotshwe kukhetho lwama-Republicans olwesihlalo sakhe se-Wyoming ngokade esekelwa ngumnumzana Donald Trump uthi kungelani lokunqotshwa kwakhe uzalisa ngamandla akhe wonke ukuthi uTrump engazakhethwa njalo ukuba ngumongameli welizwe. Sigqibeke ezakwamanye amazwe ngeza kwele Algeria. Kulabantu abangamashumi amabili lasithupha 26 abafe engozini yomlilo oqhamuke emagusini alelo lizwe. Amakhulu abantu abikwa ebaleke achapha umngcele weTunisia andivana umlilo lo ucishwe.
Uma manje ke sikhangele ezivela ngapha kwelemelika. Intengo yamafutha ezimoto iqhubeka isehla osekuphe ithemba lokuthi umnotho welemelika usisima nganeno. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani lemisebenzi likhwela abangelamsebenzi besiba malutshwana. Kodwa kubikwa kulabanye abakubandla likamongameli Joe Biden elama-Democrats elithi lona uBiden usele minyaka eminingi kakhulu eyokuzalwa eyisikhombisa lasithoba munwemunye i-79 okokuthi kuzamele engancintisi njalo kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2024 ngoba uyabe sele minyaka edlula amajumi ayithoba minwembili 81. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Difa wajabi Bangodube.
Isimo sikaJoe Biden isimo esokuthi nqa uthi yasikhangela sikuchiye kancane nqa ungathi yaza ngosixazulula uthola ukuthi singathi siya confuse. Okokuqala uJoe Biden ngumongameli othe nqa engena kakhulu wacabangela abantu abampofu, wacabangela iminority, wacabangela wonke umuntu oselizweni leMelika wangabandlulula njengalokho bekade sikubona kusenzwa uDonald Trump, yena bekade engumuntu okhangela abanothileyo kuphela izikhulu. Kodwa ke uJoe Biden ufike ngena wazama ukuthi adlale iqhaza elikhulu kakhulu ekuthinini ilizwe leMelika lisukume lonke kungabi nomuntu osalele emuva ukuthi lo mhlambe ngompofu noma ngonjani. Kodwa ke uhlupho lapho olukhona nxa sithi siyamkhangela impilo yakhe kathese sikutshengisela impawu sobala ukuthi uJoe Biden usekhulile. Okungawukuthi ngibone ngathi nxa ukuthi mhlambe engathi kuma elections alandelayo aphinda angene njalo lapha kuzase kuyikubophela injalo ekhubeni. Kodwa ke ngabe kukuthi mhlambe ukhaliphile ukuzathi ungcono ukuthi ancedise udeputy wakhe Harris ukuthi akube nguye oqhubekela phambili athatha umsebenzi lo aqhubekele phambili laye aqhubekele phambili lawo. Kodwa ke yena uJoe Biden okwakathesi usedinga ukuphumula ngoba umzimba wosukhuluma ukuthi akasase esimeni esokuthi engabe lokho egijima siyalela le usengumuntu obudala usekhulile. Yiko ke ngabe ukuthi akuyavuma akathathe nale theme eyodwa ayibuse. Kodwa ke kubanga elilandelayo akanike udeputy wakhe anike intsha iyelelise ukuthi iqhubekele phambili ngomsebenzi.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabi Bangodube olandela izombusazo welemelika ubexoxa icingweni le studio 7 lesebilitane.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America as the Washington DC. Jabo.
Safa ingoma kaLady Dube umoyi isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Kodwa singakehlukani besikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC abalisa umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole baphipha luklubhu ejele lechigurubhi. Osandakhethwa kuba ngumongameli weKenya umnumzana William Ruto lonqotshiweyo umnumzana Raila Odinga ophikisa impumela yalolu khetho bebethe gwaqa emhlanganweni ehlukeneyo izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingasibamba ku-www.voaindebele.com.